Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali fuka njani silukandaba mthwakazi omuhle siyadibana namhlanje ke ku studio 7 ngolesithathu mhlaka 18 Mabasa Independence Day 2018 igama nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uxotsha onesi bonke kade betshengisela.
Sesimelele thina ukuthi basinike i-official communication NC zabona ukuthi sesenzani. So siyamelela phela ukuthi basinike because nga kakhathesi siyakuzwa nje e-news.
Owaye ngumkamongameli wele Melika unkosikazi Barbara Bush kasekho.
Umgaba ukhona, umgaba akekho, kuyafana nje independence ukuchona ujabula. Ngibona ngathi kudlala ngesikhathi ngoba ayikho into etshintshile. Umuntu omnyama usasokola, thina abantu bamnyama sancindezela nto nazo. Iinkampani ziyadila, izinkampani zivalile, ilizwe kalisela manje. So ngibona ngathi nje ukujabulela independence kudlala ngesikhathi lokho.
Lamhlanje ke lilanga lokunanza uzivuse independence, kodwa abanye bathi leli langa liyabadanisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usexotshe umsebenzi abongi amanesi edlula inkulungwane ezilithumi lanhlanu i-16,000 kade bekhalele umsebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo labo. Umsakazo we-ZBC izolo ntambama wethule umbiko wokuxotsha onesi laba. Uhulumende uthi abongi laba baxotshwe ngoba bephule isivumelwano abasenza lomqatshi esokubuyela emsebenzini andubana udaba lwabo luhlolisiswa. Umsakazo we-ZBC uthi njalo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga nguye owethule isinqumo sikahulumende. Uchiwenga uhulumende ubikwa ubesenike ugatsha lwezempilakahle izigidi zamadola ezedlula ichumi lesikhombisa i-$17 million eyokubhadala omongi laba. Uchiwenga osokusenza uthi yena osekusenziwa ngamanesi la ikungena kwezombusazwe hathi ukukhonona ngemali nje kuphela. Uthi okwamanje uhulumende usedinga bonke abafundela umsebenzi wobunesi kunye labasuka emsebenzini lo ngenxa yokwanda kweminyaka yokuzalwa ukuthi bakhulumisane logatsha lwe-Health Services Board yilo oluqatsha omongi labongikazi. Kodwa ke unobhala jikelele weZimbabwe Nurses Association umnumzana Enoch Longo utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi bazathatha nyathelo lokukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa nxa bengatshelwa okusemthethweni ukuthi mpela baxotshiwe, ngoba lokhu abakuzwa kathesi bakuzwa nje kubasiki bebunda.
Hayi, thina siyakuzwa khonoko kathesi e-news ukuthi amanesi onke sawaxotshiwe umsebenzini. So it's news to us.
Liza kwenzani ngakho khonokho?
Sesimelele thina ukuthi basinike i-official communication NC zabona ukuthi sesenzani. So siyamelela phela ukuthi basinike because nga kathesi siyakuzwa nje e-news.
Singathi kungamanga yini ukuthi belivumelene lohulumende?
Asivumelana khonoko amanga sibili. Asivumelana luto.
So singathi uminista uqamba amanga?
Uminista uqamba amanga ku-vice president. Futhi sivumelana lokhu nalokhu lolokhu utshela amanga sibili. Thina siyahopha ukuthi upresident uzasinika ithuba ukuthi sikhulume laye simutshele iqiniso likhona.
So libona zani lingambona nini? Lingamdinga nini?
Hayi, sizabona kusasa. Ngawe sisitshela ukuthi they are saying it's true. Sizabona kusasa ukuthi bazasinika yini incwadi itshengisa ukuthi thina we are dismissed. Then sizacela ukuthi sikhulume lawo.
Singathi ke lina lifuna ukuthi imali yenu ikhuphulwe ibe yimalini?
Thina sifuna ama-allowance. Ama-allowance kufuna balungisa ama-allowance ethu, inadjudi allowance Kathesi ama-nurses bayasinika $65 per set, which is now ngasebenza a week long, bayasinika $65, which translated to 77 cents. So now ngasinika thina ama-nurses bayafuna $10 per hour, which translated to $840. And ama-nurses ayafuna i-medical allowance ukuthi bangezelele i-medical allowance at least to 100% of our basic salary. Kathesi ama-nurses i-basic salary yakhe $284.
Hello ke ngumnumzana Enoch Dongo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Oyengumkamongameli George W. Bush, uBarbara Bush kasekho. Unkosikazi Bush ubhubhe izolo ntambama esele minyaka engamachumi ayithoba munomunye lambili i-92. UBush lomkakhe nguye umongameli kade elomtshato omude kumbali yabomongameli bele Melika ngoba besebele minyaka engamachumi ayisikhombisa lantathu i-73 betshatile. Umbiko wethulwe imuli ithi uthi unkosikazi Bush ubhubhe ebanjwe isandla umkakhe endlini ngoba wathi kasafuni ukwelatshwa umkhuhlane wenhliziyo othiwa ngesilungu yi-COPD. Okunye okwenza imbali yakhe ibukeke ukuthi wayethethwe ngumongameli njalo bazoba lendodana uGeorge W. Bush laye owaba ngumongameli weleMelika. Umfo wabo uJeb Bush wayengugovernor wedolobho leFlorida njalo laye uke wancintisa ukuba ngumongameli nyakenye kodwa akaphumelelanga. Isikhumbuzo sikankosikazi Bush sizenziwa ecaweni leSt. Martin's Church edolobheni leHouston eTexas ngolwesine. Namhla ilanga lokunanza uzibuse eZimbabwe ngoba ilizwe selenelise iminyaka engamachumi amathathu lasitshiyagalombili lathola uzibuse i-38 years. Abanye abasakhulayo bakobulawayo bathi akulalutho lokuthakazelela nanku akulamisebenzi kanti lo mnotho welizwe lawo uguqe ngamadolo. Omunye wabatshalaba ngumnumzana Thamani Ncube oyibandla elitsha elasungulwa ngempela viki elithiwa lona yi-United Movement for Devolution oxoxe lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Engananzelelayo ukuthi khona uzibuse lo ngowakuqala singelaye umongameli uRobert Mugabe selokho ilizwe lathatha uzibuse ngo-1980. Kanti ke njalo silo mbusi omutsha ongu-Emmerson Mnangagwa laye othethe umbuso ngendlela yodlakela ehluthuna kumgabe esebenzisa ibutho. So mina kimi laba bantu abehlukananga ungananzelela uzathola ukuthi khona yena uMugabe usuke empini eqiniswa ngezombusazwe ngezombutho ukuthi khona athathe umbuso. Umnangagwa laye usebenzise ibutho lalo ukuthi khona aqinise umbuso wakhe. So mina kimi khona lokho akwehlukananga, akulanto ethintshileyo kimi.
Kodwa akulabubelo yini phansi kukahulumende kaMnangagwa Ncube nxa uqathanisa lobe kusenzeka phansi kombuso kaMgabe?
Kona ububelo obungaba khona ngobokuthi khona uMnangagwa uzama yena ukuthi khona njengomuntu ongene embusweni ngendlela engajayelekanga uzama ukwenza izinto ezihuga amehlo abantu ukuthi khona abonakale njengomuntu okade ezama ukulungisisa uhlupho akade silalo. Kodwa singananzelela akula ndlela umuntu angamethemba ngayo ngoba yonke uMnangagwa kwazalwa ngaphele last year uzelwe laye waya empini wabuya wangena embusweni nalo akade ungokamgabe beyibo futhi abantu akade bebusa ngendlela ongake kuyiqedisise ngoba isichaphaze ilizwe yabulala ilizwe ngalolu hlobo.
Ngamanye amazwi uthi kusiya phambili kuyiwa kukhetho langale kokhetho akusoze kube lenguquko engakusuthisa phansi kukaMnangagwa?
engikubonayo mina ukuthi inkomo lapha asikhangelelanga ukuthi khona izinto zoniwa ngumuntu, sikhangelele ukuthi khona izinto zoniwa yisystem. Ungananzelela ukuthi khona sathi ilizwe lithathwa ngo-1980 lisuswa ebalungini ababevele besebenzisa esingathi yi-centralized i-system yokubusa. Akuzange kutshintshwe leyo system, izinto zonke zabuya zalokho zenzelwa kusenta yena leyo okuthiwa khona yibamba zonke. Abelungu laba bevele besebenzisa ibamba zonke, izanu PF isebenzise ubamba zonke. So umnyango ogwalayo ulokho wenzalo esebenzisa ubamba zonke naleyo ukuthi khona izinto zonke zi-centralized. So ungakungatshintshanga i-system naleyi, mina angiboni bubelo esingaba nabo.
Hello ke ngumnumzana Thamani Ncube osakhulayo webandla le United Movement for Demo for Devolution. Kunjalo nje loba nje lamhlanje kulilanga likazibuse izizalwane zeZimbabwe eziningi ezihlala eSouth Africa zithi akula sizathu sokuthakazelela leli langa ngoba akulalutho oluguqukileyo empilweni zazo. UBenedict Nhlapo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela ngo-2000 kusethula ibandla le-MDC, ukukhishwa kwamongameli Mugabe esihlalweni bekuyinto engundabamlonyeni kuningi lezizalwane zeZimbabwe ebesithi umbuso wakhe seyothule olunye uhlobo loncindezelo. Namhlanje iZimbabwe yenelisa iminyaka elitshumi lasishiyagalombili izelwe kusukela ithula uzibuse ngo-1980. Umehluko welanga likazibuse lalamhlanje ukuthi ngelakuqala ukuthakazelelwa umnumzana Robert Mugabe kungasenguye umongameli welizwe. Loba kunjalo leningi lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi awukho umehluko phakathi kukazibuse walamhlanje leminyakeni edluleyo. Abakhulume e-Studio 7 bathi ukuqhubeka behlupheka emazweni bengabuyela ekhaya kutsho khona ukuthi isimo asikaguquki kulezo besikhona phansi kobukhokheli bukamnumzana Mugabe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi kunzima ukuthi kuthiwe abantu bathakazelela uzibuse ilizwe lingelamali engeyalo, iningi labantu bengasebenzi njalo bengabayanga.
Umgaba ukhona umgaba akekho kuyafana nje, independence ukuthona ujabula isibona ngathi kudlala ngesikhathi ngoba ayikho into etshintshile. Umuntu omnyama usasokola, thina abantu bamnyama sancindezela nathi nasodwa. Inkampani ziyathi lezi inkampani zivalile, ilizwe kalisela mali. So umbona ngathi nje ukujabulela independence ikudlala ngesikhathi lokho ngoba uzivuse kawukho. EZimbabwe awukakutholakala ukuthi ukhulume ngokukhululeka, at least sizophila ngokwesaba abantu abayibo abakhulu abaphethe.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Mabuya uthi uhlupho yikuthi sekwaqakathekiswa imihlobo, uthole sekulomhlobo oqakathekiswayo kulomunye.
Nali government ekhona still fana ukuthi kusahamba ibhasi one lebihamba umgaba. Kudlalwa ngabantu lapho, asikhohle nokuthi kuthiwa kule independence kwathintini. Njalo bengiqaphela ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi i-government inikeze i-youth imisebenzi abantu basebenze kuvuleke ezibhedlela kube right, ama-teacher lawo kanjalo kungabi lezi-strike elokhu sizibona everyday. Ngoba impela iyinkinga lento.
Nkosazana Mesivundla yena uthi inkululeko eZimbabwe isasekhatshana lokufika.
Mina ngesingami angiboni into engathi yangijabulisa engangitshela ukuthi sikhululekile, ngoba inkululeko emntwini itsho ukhululeka ngayo yonke indlela, economical, political, la ngayo yonke indlela umoya ukhululeke.
Nakwenye icele umnumzana Mlungisi Jabalala uthi uzibuse weZimbabwe kukhanya wenzelwa abathile hatshi umuntu wonke.
I-independence ekhona eZimbabwe ngiyalaba abalwela inkululeko olalaba abakuzalo, yibo abayikholisa i-independence. Abantu nje izakhamizi nje ezikhona indawo zonke akulakula lutho abalukholisana. Lokhu sasihluphekela beze bekhumbula ukuthi kwakungcono ngesikhathi sikaSmith ngoba babengasweli lokhu nalokhu.
Abanye ke bathi inyathelo lwakuqala lenkululeko okufanele lithathwe nguhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa yikubona ukuthi isekelo sombuso esavunyelwana nguZulu sisebenza ngokugcweleyo. Abanye bafuna isiqinisekiso sokuthi akekho ozakwetshelwa ukuthi ucabanga kwehlukene lomongameli welizwe. Iningi lithi indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho oluzayo yiyo ezakhombisa sobala ukuthi kambe uZulu weZimbabwe usekhululekile yini kumbe ulokhe phansi koncindezelo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict Nhlapo. Lokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetsheya lazo zithi uzibuse walo nyaka zibona efana nje lo wenyaka edluleyo. Okunenga sikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda esePilitane.
Umhlaka 18 kumabasa lilanga lapho iZimbabwe eyathola khona uzibuse. Kodwa abaningi bathi leli langa libakhumbuza okubi kuphela ngeZimbabwe. Umnumzana Sipho Khumalo ohlala eCoventry kweLendlandi uthi kamazi uzibuse.
Independence eZimbabwe, it never existed, ivela izange yaba khona. Ngabe yayikhona, ngabe abantu bakhululekile, ngabe abantu bayenza noma yini abayifunayo okusemthethweni. AmaNdebele ayalisa ukuthi bagcobe inkosi yabo okusemthethweni, ukuthi ba-celebrate isiko labo, iculture yabo, bayaliswa ukuthi bayenze. So ukukhululeka lethi kungapi khona lapha elizweni? Ukusalaya abantu bazayalisa ukuthi bahambe ema-church, ukuthi bayezonta iZayoni noma iPostori noma yini, bazayaliswa ukuthi khona it's non-constitutional.
Umnumzana Mehluli Mpofu ohlala eBelgium uyagcizelela.
Independence kimi ayisho lutho, because namanje asikabi free. Ukuthi umgabo uhambile umbe ukhona kuyafanana, uchiye the same people abayibo abasihlukumezayo from that time sithola leyo independence. So to me, independence means nothing. Sisazoyithola independence.
Umnumzana Kevin Moyo ohlala eRepublic of Ireland uthi abantu abangakhumbulele ilanga ngobubi kuphela, abakhumbule lobuhle bokuthola uzibuse.
Zilitshumi nasitshiyagalombili kumabasa kwaba lilanga lokukhululeka kwelizwe laseZimbabwe lithatha umbuso emakhiweni. Akusikho okuhle kodwa okukhunjulwayo, lokubi kwakhunjulwa. Lilanga elibi liyakhunjulwa, kalilahlekeli, kalicitshi engqondweni zabantu. Ngakho leli langa likabili lokuzibusa libuye libe lilanga lapha owaqala khona inkathazo elizweni laseZimbabwe. Kodwa asiyalikhumbula kuphela nanxa linjalo.
Ilanga likazibuse kumele libe likhefu lokujabula, kugidwe, kudliwa, kunanzwa inkululeko etholakala ngemva kokuchitheka kwegazi labalwa impi yokukhulula ilizwe embusweni wabahoqoluzi benotho. Kodwa isimanga kukhanya kungenjalo kwezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eEurope. Iningi lithi ukugenqulwa kukaMgabe akulethanga nguquko abakade beyikhangelele ngoba zimbila zantabanye nomongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele eStudio 7, igama lami ngu-Ezra Chizos Banda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwesinye isigaba ngamafitshane. Umthethwandaba okweleTurkey uthi umfundisi odabuka kweleMelika owabotshwa kulelo lizwe uzahlala esitokisini okwezinye inyanga ezilithumi lasishiyagalombili. Kulo muntu wesifazane ofileyo endizamthineni yeSouthwest Airlines eMelika ngemva kokuba injini yalindizamthina ibe lodubo. Indizamthina le kade isuka edolobheni leNew York isiya kweleDallas izolo ntambama. Lova nje umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi ukhetho luzaqutshwa kungela kulokuthula kungeladlakela. Abamabandla aphikisayo bacabangela ukuthi lokhu kuyize ngoba ibandla leZANU-PF lingakhankasi likhankasela ukhetho, okungakhomba ukuthi selibumbe amaqhinga okuqilibezela kukhetho. Nanku loZulu emaphandleni ezantsi emaNdebeleni uthi uyethuselwa. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Amabanga laphikisayo kwezombusazwe athuzula emaphandleni uhlalele evalweni ngoba inkokheli kanye labalandeli bebandla leZANU-PF besethusela izakhamizi ngaphandle kokwethusela abantu ngokuthatha amaphetshana aphiwa uZulu lapho eqeda ukubhalisela ukuvota. Ibandla eliphikisayo le-MDCT lithi ibandla leZANU-PF lithethe abantu emaphandleni lababhalisela ukuvota emadolobheni njengendlela yokulibezela kukhetho. Umnumzana ekhemoyo isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi emandebeleni uthi kulobuqili obenziwa libandla elibusayo. Umnumzana ekhemoyo isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi kulobuqili obenziwa libandla elibusayo.
Abantu bezanu ngeke balahle imikhuba yabo bakhulelayo baze baba ngabantu abadala. Kathesi kukhona khonoko ukuthi uthola ukuthiwa umuntu uyabuya athathe abanye abantu ethi uyabarejista etown lapho afuna ukukhontesta khona.
Amazwi akhathuzelelwe isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithilwe Maphosa othi amathuba okukhankasela ukhetho kawulingani ngoba iZANU-PF iphethe incindezela uZulu.
Sazibona laba ama-veterans omanqonde, sazibona laba abeZANU-PF ama-officials Abednego Ncube yibo asikwazi esizwa ngabo isikhathi esiningi besethusela abantu. So i-political situation igcwele ukwethuselwa, igcwele ukungalingani kwamathuba, kusetshenziswa ama-forms of intimidation agoqela ukuncitsha abantu ukudla, ukubathembisa ukubatshaya lokunyamalala.
Inkokheli yebandla leMthwakazi Republic Party, iMRP, umnumzana Mqondisi Moyo, uthi okudanisayo ukuthi akula manyathelo athathwayo iziphathamandla ukuze kumiswe ukwethuselwa kwaZulu emaphandleni.
Kule intimidation enkulu kakhulu silabantu abagoqela o-Abednego Ncube bengama-resident minister khona ngali, labo Kembo Muhadi bevele eMatsouth. Sisuka sizibuze ukuthi kathi bamele bani abantu bakithi behlukunyezwa kangaka. Siyezwa njalo lokuthi labesibuthweni bayabonakala okuyinto yokwethusela abantu bakithi ngoba abantu bakithi abakhohlwanga ikakhulu ngesikhathi sombhuqazwe lokho kwakusenzakala.
Umgcini sihlalo yebandla leZANU-PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelani Mthwene kathandanga ukuphendula imibuzo lapho sixhumana layo ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Ufunani? Hayi, mina bhela nje langakukhuluma namarena nabantu bemastudio.
Umongameli Mnangagwa uhlenze sithi ukhetho lolonyaka luzakhutshwa ngokuthula kungelahlakela, kodwa bamabandla aphikisayo bathi lokhu ikukhuluma nje ngoba uZulu yevele sesethuselwa. Ngingu-Albert Ncube owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela ukhetho luzayo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook, uKips Dube uxoxe lomnumzana Akim Mhlanga webandla leMthwakazi Republic Party endawonye lomnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF.
Namhlanje sisenkayi sisanda nje uqeda amarali ade silawo enkayi endaweni yakosikhobokhobo lapho kade sihamba sibhoda khona ngamarali le-road show esiyenze izolo enkayi center lapho kade sigqugquzela abantu bakomthwakazi ukuthi bavotele ibandla lakomthwakazi eleMthwakazi Republic Party. Ngiyabona namhlanje sesigqilibile uhlelo lwamarali ngapha ngasenkayi sigijimela ewange sisuka lapha.
Bathini abantu mhla?
Abantu baba sebe lomqondo omunye. Abantu sebe kubonile ukuthi akula elinye ibandla elingamela izifiso zikaZulu wakomthwakazi, kodwa kuphela ibandla leMthwakazi Republic Party. Bekhanyela njalo leso sikwenzile njengebandla ukutshengisela ukuthi hayi unqindezelo lwabantu bemathebeleni sokumelela uphele. Bakubonile abantu sikwenza lokho njalo bayasithabela, bayasizwa kakhulu emsakazweni we-Studio 7, iVoice of America bayasizwa nxa sikhuluma Yikho ke bethi lokho besilindele kodwa sesize safika ebantwini.
So ke nxa ukhuluma labantu sibili lina libatshelana abantu lizabenzelani baba mhla.
Sina esifuna ukuthi abantu bekwazi ukuthi sifuna bezivuse endaweni zabo. Benganyathelwa amakhanda ngesinye isizwe beyisizwe sakomthwakazi esikufunayo abantu ukuthi basivotele ngakho ukuthi thina njengemthwakazi Republic Party saqinisela kakhulu ukuthi abantu bakithi bathwale umnotho wabo. Umnotho wabo weMathebeleland ngathi komthwakazi ungabonakali usudliwa khona le Harare, bona behlala belambile besidla ingqodo zomlomo. Yikho esibatshela khona abantu lapho esibhoda khona.
Ye, abantu bathi lina likanyazana lifuna ukuthi kuqunywe ilizwe into ezinjalo, abanye bathi bayakwesaba khonokho. So libatshela nxa ukuthi libapholisa inhliziyo zabo.
Thina esifuna ukukwenza baba ukuthi sifuna ukubuyisela umhlabathi wethu ezandleni zabantu bakomthwakazi. Okuqunywayo yilokho okungazange kuhlangane vele lakudala. Sinokwethu kade kuvele kwakungamazwe amabili, abantu bayakwazi lokho. Esikufunayo i-political power ngamandla kwezepolitiki esawathathelwayo njengabantu bakomthwakazi, sawanikeza ama-politician ayiHarare. Esesifuna ukukwenza ukuthi siwathathe amandla ezepolitiki esuke eHarare ebuye koBulawayo, owuyisigodlo sethu njengomthwakazi.
Ye, bamba khonapho mhlanga ungayithathana sibili siyeza udaba luyavuthwa lapha sesidlobabo we-ZANU PF. Umnumzana Believe Gawule usesesitikini khonapha. Baba Gawule, kunjani?
Ngiyaphila kakhulu Kipse, kunjani nkosi yami?
Siphile kakhulu, sizokuthiwa lani sibili, hayi selubamba umsebenzi. Sibona izolo-ke u-retired general Constantino Chiwenga ekampena sibili sithi abantu nxa befuna ukuthi bahlale kuhle bahlale engadini ye-Eden kumele bavoteleke ibandla le-ZANU PF. Pho lina libahuga ngani ngaphandle kwakho nokho?
Kithi kuliqiniso kona okukhulunywa ngoChiwenga ukuthi njengeparty njengebandla singabantu esinanze lapha sesenza ama-correction. Konke okwawonakalayo izolo kuyalungiswa namhlanje ngomongameli omutsha othena esehla esihlangene esihlalweni egijima esenza umsebenzi wakhe esiya phambili njengomuntu onanzelelayo ukuthi isikhathi esedlulileyo izinto eziningi ziwonakele kakhulu. Okwakathesi siyalungisa njalo izinto siyalunga. Ngingathi nje okungani kusasilela nje kancane yindaba yemali. Yindaba yemali sesizayinqoba nje akukho khashana gijima. Ngiyakuthembisa ukuthi njengehulumende yeZANU PF indaba yemali isinqobeka, inganqobeka indaba yemali konke kusokuhlulwe usulungisekile. Ngoba indawo kuthiwa i-environment ekwenza i-business isivuthiwe, isihle. Konke ukuthi abantu beyenze i-business eZimbabwe kuvulekile. Upresident ukhulumile wathi yena iZimbabwe ivulekile ukuthi ofuna ukuzoyi-investa is welcome. Uwamukela ngezandla zonke. Yalo kulokuthula elizweni lethu. Okwakuqala ukuqakathekileyo kuba lokuthula. Ukuthula into eqakathekileyo njalo nokunika amathuba agcweleyo nokubavikela labo abathi bayi-investe eZimbabwe ukuze bavikele umnotho wabo. Ngokunjalo sibona ukuthi yiyo iparty le ezakhipha abantu ebunzimeni eyikhokhelwa ngobaba uMnangagwa. Engukuthi ithemba lami likuMnangagwa kakhulu ukuthi upresident wethu omutsha ngise ngibala upresident omutsha inhlelo zakhe azilethayo inhlelo zakhe lezi ezinhle esizibonileyo esezizathela izithelo yize esimangazo sithi yikho kuphela okungalungisa ukuthi sivuselele umnotho wethu welizwe ilizwe lethu livuke lime ngezinyawo.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba khonapho Gawule. Baba Mhlanga uyazwela lapho uyakhuluma ubaba Gawule akumphendule sibili ngokuthi yena bona bale ndlela abafuna ukwenza ngazo njalo ukuthi ubona noMnangagwa sevulela ilizwe leZimbabwe ukuthi kubuye abantu baze-investa kuvuleka imisebenzi. Akukhulume laye khonapho.
Konke kumbe likhekhe elibuyayo alilami labantu beMathebeleland. Abantu beMathebeleland bahlezi behlupheka kusukusela ngomnyaka ka-1980 lapho iZANU PF ingena embusweni. Ubaba uMnangagwa upresident lo vice president uChiwenga babevele bekhona embusweni beyibo abahlukumeza kakhulu abantu beMathebeleland.
Lapho ke besilalele uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elithulelwa ebulenjini beFacebook kasi leVOA indebele nguGibbs Dube. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uxotsha onesi bonke kade betshengisela. Owayengumkamongameli welemelika unkosikazi Barbara Bush kasekho. Lamhlanje ke lilanga likazibuse i-independence, sizwile ke imbono yabantu abase ndaweni ezithiyeneyo bezizalwane zeZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.